Abadlali beqembu leHighlanders asebathatha umhlala phansi ngomgqibelo bavakatsheli emathuneni abalisa e-Athlone kanye lase-West Park lapho kwabekwa khona abanye babo asebadlula emhlabeni. Ababengabadlali laba babumbe inhlanganiso yabo eminyakeni embalwa edluleyo, njalo umgcini sihlalo wayo uDouglas British Mloyi uthi sebele minyaka emithathu baqala ukuvakatshela amathuna labo ababedlala labo.
It's just a memorial abangani bethu esasidlala lapho abasishiyayo. So esikwenzayo as former footballers abangani ukuthi basitshiya labo safuna ukuqhatheka ukuthi senze njani. Sivakatshele abangani bethu lo ngumnyaka wesithathu. Abanye sasabavakatshele, so lokhu siyaphambili nyakozayo futhi.
Unobhala wenhlanganiso yababedlalela iqembu leHighlanders uMarco Dube ukhuthaze abanye abangaphatheki kunhlelo zabo ukuba labo basondele basebenzisane ndawonye.
Sibaningi ama-former players eHighlanders. Isicelo sami ngesokuthi kuphela asibalandini. Ngiyakwazi abanye siyayengeka phandle kube lokhu lalokhu. Asilandeni wonke umuntu odlalela iHighlanders ebuye ezojoyina i-association ngaleyo. Sincedisane nini ngoba ukufa kusemuntwini wonke, kukufamily yonke. Singancedisana lizabona ukuthi siyaphambili. Loba emahofisini ngale badaleni bazasihlonipha besazi ukuthi yithi esaletha izindlu zenzana ama-ofisi lani lani kuntu.
Wayengumdlali waba ngumanager waphinda njalo waba ngu-chairman weqembu leHighlanders uErnest Maphepa Spanda ukhuthaze abanye bakhe ukuba beqhubekele phambili ngenhlanganiso yabo.
Asiyeni phambili bangani bami. UNkulunkulu esikwenzayo, uNkulunkulu uza kunika okuqondane nawe. He is going to reward you. Lingayekeli babagiri babambuyi. Lingayekeli, kuza kuba nzima, but let's all be behind this project.
Ngemva kokuvakatshela emathuneni abadlali asebathatha umhlala phansi labo babuthane eclubhouse yeqembu leHighlanders lapho abazilibazise bekhona kusosiwa inyama. Abadlali ababedlalela iqembu leHighlanders asebehlala kwamanye amazwe baphathise ngosekelo lwemali efika inkulungwane lamakhulu amahlanu amadola asemelika. Ngimele istudio 7 ngobulawayo, ngingujoseph Njanjini.